Uzulu weZimbabwe ovele ebhekane lobunzima obangelwa ikungamanga kuhle kwesimo somnotho welizwe usevelwe ngumthwalo omutsha wokuthenga ama-mask lama-gloves okuzivikela kalula kwabaningi ngoba ifuna idola lemelika. Esinye isakhamuzi seHarare unkosikazi Nonhlanhla Ngwenya uthi idola lemelika imali eningi kakhulu engatholwa ngumuntu lula.
Ama-mask ayadula kawatholakali. Kwezinye indawo uwathola ngabo 3 US dollars. Abanye siyababona lapha kubo social media baya advertiser bathi 6 US dollars and ileyo intengo ephezulu kakhulu abantu abaningi angeke bayikwanise. Uhulumende maye ngakwanisa ukuthi kumbancedise ngayiphi indlela yokuthi abantu bethole amamaski, hayi ngithemba lapho bengabe bencedisile kakhulu.
Esinye isakhamuzi umnumzana Masha Boya uthi abaningi abakwazi ukuthi amamaski ayiwo asebenza ukuvikela lomkhuhlane wapi.
I-challenge esilayo as citizens is that i-awareness yamamaski ayikho gcizelele, asikwazi ukuthi amamaski siyawathola ngapi, njalo into engiyangikhona ayimalini, njalo ukuthi amamaski amahle angikhona abesebenza ukuthi sivikele iwaphi, asikwazi.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Tafaza Chikandiwa othi imali abayiholayo kayeneli ukuthenga lawa mamaski.
Thina njengoZulu oqala nje ukuthi asilalwazi ukuthi amamaski lawo atholakala ngapi. Owesibili ngokuthi vele thina imali yokuthenga amamaski asikayitholi and asiyitholi ngenxa yokuthi abesebenza khona vele asiholi kangako. So sicabanga ukuthi uhulumende besicela ukuthi ngawo uyasincedisa sibi lalabanye abakwanisa ukuncedisa ukuthi bengenele endabeni leyo ukuthi ukuze sithole amamaski lathi sikwanise ukuvikela kuleyo corona le. So asikwazi ukuthi owakathesi kungayenziwa njani.
Kodwa omunye osebenzela esibhedlela seHarare unkosikazi Zandile Magwanyata uthi bona emsebenzini sebephiwa amamaski lawa kodwa uphinde wathi abanye kabasawatholi.
Mina imaski ngilayo, ngisebenza esibhedlela, so basinikile amamaski, basinikile ama-sanitizer silakho kunye khonoku amasi siyawagqoka silawo sibili. Esitolo mina akhona ama-sanitizer but angisephela, but akhona amamaski akhona ezitolo. Uthi imali lamangwazi nangaphiwa for free.
Unobhala wabona ngezempilakahle kubandla le-MDC umnumzana Henry Matsorela uthi uhulumende kumele abone ukuthi uZulu wonke uyawathola lawa mamaski ukuze abayanga bangasaleli kumizamo yokulwisana nalo mkhuhlane.
But in an emergency situation like we are
kudubo esikulo ukuzilungisela njengelizwe kuthi kuba kumele sithenge lezi zinto ukuze wonke umuntu ongumnyanga lesikhulu enelise ukuzivikela. Amamaski aqakathekile kulabo abakhwehlelayo ukuze kungathelelwana leligciwane. Kumele amamaski lawa abe khona ukuze avikele wonke umuntu ongelalo leligciwane.
Who does not have the infection already.
Umnumzana Nick Mangwana okhulumela uhulumende walile ukukhuluma ngalolu daba ukuthi udokotela omkhulu kulolu hlelwe Harare udokotela Prosper Chonzi uthe uzaphendula kodwa akasaphendulanga ngesikhathi iStudio 7 siyemoyeni. Okwamanje kulabantu ababili asebefunyane belegciwane le-COVID-19 kwele Zimbabwe kuthi oyedwa umnumzana Zororo Makamba uhle waba ngokuqala ukubulawa yileli gciwane elizweni. Kusenjalo imuli yomunye isilobe incwadi isola indlela uMakamba agcine ngayo esibhedlela seWilkins lapho abathi kakula mitshina yokulondoloza impilo yalabo abayabe belegciwane. Uhulumende usethule umthetho oleziqondiso ezalisa abantu ukubuthana loba esililweni emtshadweni lakwezinye indawo emizameni yokwenqabela ukumemetheka lokuthelelwana kwaleli gcikwane. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.